ilanga le International Day of Peace labe kwenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations ngomnyaka ka-1981 ngenhloso yokukhuthaza amazwe omhlaba wonke ukuba aqakathekise ukulondoloza ukuthula njalo basebenzise indlela ezingenadlakela ukulungisa okungabe kuhlupha. Incishi zithi izehlakalo ezithe zenzakala kusukela eZimbabwe lisanda kuthola uzibuse ezifana leGugurawundi okwahle waqala ngokubulawa kwenkulungwane lenkulungwane zabantu zidinga ukuba ilizwe lipholiswe kunhlungu zonke eselithe labhekana lazo andubana kutholakale isisombululo sokuqeda zonke ingxaki. Umnumzana Mofa Dube oyisifundi se-PhD kundaba zokuthula kwenye ikolishi yeZimbabwe uthi kumele uhulumende akhokhele kumizamo yokuthi kube lokuthula elizweni, kube lokuxoxisana kukaZulu kungeladlakela.
International Day of Peace is actually a moment yokuthi to repurpose ourselves njengabantu to build the common ground consensus ukuthi linjani ilizwe esifunga ukulakha. Kungakhathelekile ukuthi umncane, umdala, ungowesilisa, ungumama, umhlophe, umnyama, singasebenza njani sonke ukwenzela ukuthi siyakhe ilizwe lethu.
Umnumzana Decent Bajila oyingcitshi ecubulunga ezombusazwe uthi kudingakala ukuba umuntu wonke waseZimbabwe abe le ndima ayidlalayo ukulondoloza ukuthula uqalisela ezigabeni.
Okokuqala, ungakhangela indlela okwabiwa ngayo ukudla lezinye zezinto ezidingwa ngabantu abasendlaleni ezigoqela ukungancedisa ekulimeni. Indlela okwabiwa ngayo lezi zinto idala ingxabangxoza. Kuyadingeka ukuthi ngosuku lwe-International Day of Peace abantu ke sinakane ukuthi singancedisana njani.
Lokhu kusekelwe unobhala wenhlanganiso ye-Citizens Manifesto umnumzana Alistair Funye.
Kuqakathekile ukubana sikhangeleke kwelethu eleZimbabwe ukuba ukuthula kuyinto esingakayitholi sinsathola uzibuse. Siyabona kwelo budlwangudlwangu.
Kodwa umsekeli wabatsha ubona ngendaba zokuhanjiswa komsebenzi kuZANU-PF umnumzana Mabutho Moyo uthi udubo liselizweni ngabe bandla eliphikisayo abalisana nohulumende sikhathi sonke.
Suka kuhluphe nxa sikhangela kwezombangazo ikakhulu sikhangela uhlangothi lalabo abaphikisayo. Uthola abanye befisela iZimbabwe okubi ukuthi iZimbabwe isingahlupheka kakhulu kakhulukazi ukuze abantu bakhona bavungame basukume balwe nohulumende. Kodwa konke khonokho awungeke kwenzeka ngoba abantu beZimbabwe abantu abathanda ukuthula. Esikufisayo nje ukuthi sonke sidonse kanye njengamaZimbabweans.
Ngo-2000 kwaba lohlelo lokwaba kutsha umhlabathi olungaphathwanga kuhle abamhlophe bahlukunyezwa bethathelwa impahla namapulazi abo bengahlawulwa. Ngo-2002 ukhetho lwachiya abasekela ibandla eliphikisayo le-MDC betshayiwe abanye befile kudlakela lwezombusazwe. Ukuthi ngo-2006 kwaba lolunye njalo uhlelo olwaphazamisa impilo zabantu olokudilizelwa izindlu ezazingabhaliswanga olwe-Operation Murambatswina. Ngonhlangu lwa-2008 kwaba lokhetho olwaba lodlakela olwedlulisa amalawulo kwaba lokuphulwa kwelungelo loluntu okwethusayo umhlaba jikelele kwaze kwagcina kubunjwa uhulumende omanyano sokungenele umlamulankunzi bamazwe ahlukeneyo omhlaba. Unobhala jikelele we-United Nations umnumzana Antonio Guterres embikeni wakhe ukunanzeleli langa uthi ilanga leli liza ngesikhathi umsebenzi wokulondoloza ukuthula emhlabeni jikelele uphanyaniswe ukuqhamuka komkhuhlane we-coronavirus ngoba uhlasele umhlaba kungakhathalekile ukuba ngathuthukileyo loba asathuthukayo. Lo nyanga leli langa linanzwa phansi kwendikimba ethi Shaping Peace Together, okutsho ukuba wonke umuntu lomlando wokubona ukuba indawo ahlala kiyo ilokuthula zikhathi zonke. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.